udaba lokuxoshaniswa kukaHenry lonkosikazi wakhe bexoshaniswa ngamapaparazzi ludaba oluyilo olwenza ukuthi uHenry agcine esesuka lapha elizweni laseEngilandi athuthele elizweni laseMelika ngoba into le ihlala kuyinto ahlale ekhuluma ngayo sonke isikhathi ukuthi ngendlela abakhanya abepaparazzi belandelela impilo yakhe njalo noma behlala becubungula impilo yakhe wesabela ukuthi sekungamala kwenzeke lokho okwenzakalayo kumama wakhe okuyinto ahlale ekhuluma ngayo sonke isikhathi okutshengisela sobala ukuthi yinto esasekhona emqondweni wakhe njalo yinto angakhohlwanga ngayo.
Siyabona ukuthi kuthiwa babuziwe uyise kunye labafowabo bakaPrince ngendaba yenale bathi bona kabafuni ukukhuluma ngayo. Kungakutshengisani lokho?
Impi yomdeni le ekaHarry lo mdeni wakhe into yakhona ikhanya iqhubekela phambili ngoba sekuye kwabe lempawu eziningi kakhulu ukuthi nxa bephendula ngaleyo ndlela akumangalisi ngoba ngisho langelanga mhla ubaba wakhe egcotshwa ukuba ngu-king sabona laphana ukuthi Harry wayehlele emuva lapho wayehleli nje okwakungafanelanga ukuthi yena njengendodana yakhe wayefanele ukuthi ngabe ukuthi wayeku-front row njalo wayefanele ukuthi ngabe laye wahamba wayaguqa laphana kubaba wakhe wayabingelela ubaba wakhe ngesikhathi esethethe noma ngithi esegcotshiwe ukuba yi-king kodwa azange sakubona kusenzakala lokho noma ngesikhathi engena wangena nje ezigambela nje engathi ngumuntu mahlayana kukathi ngumntwana wakhe u-king okutshengisela sobala ukuthi umbango okhona laphana mkhulu kakhulu njalo asazi ukuthi njengoba u-Queen Elizabeth yena engasekho owayebonakala enguye owayengenelisa ukuthi akulungise lokhu ukuthi kuzaqhubeka kunjalo kuze kube nini kodwa-ke ngendlela okwenzakala ngakhona sekule division enkulu kakhulu phakathi kukaHarry lomfowabo loyise.